soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesithathu mhlaka 3 kuNtulikazi 2024 nguThabo Kancube. Endabeni zethu namhlanje.
Ukhomanda laye ulelungelo lakhe lokukhuluma lokakukhuluma angakukhuluma ulilungelo lakhe ukuthi akukhulume ikakhulu anti yabona ukhomanda ngumuntu ovikele ilizwe.
Abakubandla lezano PF basekela okwethule ngokhokhela ibutho othi ibandla lizabusa kuze kube phakade.
Mama mabihamba lapha isradeni kunzima kakhulu ngoba babotshwa abanye bashiya abantwana abancane ezindlini abanye babe ngama breadwinners and kuba nzima masokumele ukuthi baphume.
Bathwele nzima abahlala kwele South Africa okungekho emthethweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukuxokozela eZimbabwe kulandela okwethulwe ngumkhokheli webutho uLieutenant General Anselm Namo Sanyathwe othi ibandla lezano PF lizabusa amadonki aze amile impondo. USanyathwe owethule lokhu ngesikhathi ekhuluma emhlanganweni wezakhamizi eManicaland uthe ibutho lizakwenza konke elikwenelisayo ukuze izano PF ibuse kuze kube phakade. Utshele izakhamizi ukuba ibutho lizabamba ngamandla abantu ukuthi bavotele ibandla leli. USanyathwe wayekhokhela iviyo lebutho elabulala abantu abayisithupha ngomnyaka ka-2018 kulandela ukhetho olukhulu eZimbabwe. Uphenyo olwenziwa ikhomishini eyayikhokhelwa ngowayengumongameli wakwele South Africa uMnumzana Halima Monklate lwaveza ukuba abantu ababulawa mahlayana libutho babetshengisela ngokuthula njalo abanye babezihambela eHarare. Ibutho lisakhokhelwa nguGeneral Vitalis Sinavashe lake lathi ilizwe kalisoze likhokhelwe ngumuntu ongalwelanga inkululeko yeZimbabwe. Ukuze sihlaze odaba lolu Gibbs Dube Studio 7 uxoxe loMnumzana Believe Gawule okubandla leZanu PF.
Ukhomanda laye ulelungelo lakhe lokukhuluma lokakukhuluma angakukhuluma ulilungelo lakhe ukuthi akukhulume ikakhulu anti yabona ukhomanda ngumuntu ovikele ilizwe evikele ilizwe ekhangela lomumo okhona elizweni ukuthi izinto zime njani ikakhulu ekuvikeleni ilizwe Gipsy emumweni lwawo esiphakathi kwawo ukhomanda laye unakho ukuthi aphume egcekeni akhulume lokho afuna ukukhuluma evikela ilizwe lakhe akulilungelo lakhe Gipsy kono ukuthi akhulume asho njalo. Siyabona phela tips ukuthi emazweni nalathuthukile kanjawo America lamanye nalapho akhuluma ngayi democracy naleyo bayabekhuluma labo bayakhuluma labo bekhuluma ukuvikela ili okufanele ngokuvikela ilizwe labo.
Yeye kodwa ngosikhangela phela iconstitution yeZimbabwe ayivumi ukuthi ukomanda akhulume into ezinje. So lapha ke kaphambanisana nje.
Yeye yazi isekelo sombuso sithini Gibbs sithi ibutho lozomvikela lona yilokuvikela ilizwe njengakhona okukhulumayo. Isekelo sombuso sona sithini? Isekelo sombuso sithi sisho njalo sinjengokuba sitsho ikakhulu nxa sikhuluma ngokuthi isisekelo sombuso siwabeka ngapha amabutho yiko kuliqiniso khona. Kodwa ke ukomanda kodwa ulelungelo lakhe phela tips ukuthi akhulume akubonayo ngomumo okhona ngezombusazo.
Ye kodwa siyabona ukuthi kuyeduza ngoba owayengukhomanda laye wayekhokhela i-army uZinwabashe owakhuluma sithi azuzasala ukuthi umuntu ongaya ngempini esitho esongelayo. So akwethusa abantu beZimbabwe khonokho
lokhona okwakuthi wayekhuluma lwana wakhuluma towards sokushiya ekhethweni yikho lapho kwaba kubi khona kakhulu kakhulu nxa sokuthiwa abantu ama-results okumelelwe ama-results ebesekhuluma izinto ezinjengazinezo. But kathesi nxa kungela khetho sidlule ekhethweni mina mbona ngani ezinye izinto tips ziyakhulumeka ikakhulu ilungelo lawo amadoda lana ayiwavikele ilizwe bamele bakhulume labo bekhululekile. Kodwa-ke kusokusiya ngokuthi abantu bona bakuthatha njani funa kwakukhulumileyo.
Lo ngumnumzana Believe Gawule ilunga lebandla leZanu PF obekhuluma lo Gibbs Dube eseLondon. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana efidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazo womhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
Wephule umthetho kakhulu u-Army Commander ukhulume into ephambene lesisekelo sombuso i-Constitution yeZimbabwe. Kayivumi ukuthi labo abangamasotsha abasesipholiseni noma yibaphi njalo abayizisebenzi zikahulumende bangene kwezepolitiki basekele ibandla kumbe bavimbele ibandla. Ngakho-ke izinto azikhulumileyo kazikho emthethweni kazivunyelwanga nakancane.
Ye kodwa siyabona lo Zinobashe owayengu-Army Commander owakhuluma khonokho ukuthi awusazobe saluti abantu abangayanga empini kambe kuyabe kusijoni ngalo amekomando wakhona manje ekhuluma khonokho.
Ngiyokubonisa ukuthi umthetho kawuhlonitshwa ngendlela efanele elizweni ngoba njengakhathesi sokusuka ku-2013 kusiza ngapha i-constitution yethu icacwe kakhulu ukuthi vele amabutho kawasondeli kwezepolitiki. Kodwa-ke njengoba usitsho ukuthi sile history ende yokuba amabutho angenele kwezepolitiki, kuyinto engafanelanga yenzeke ukuthi babe sempini behamba lebandla elithile kakutsho ukuthi bakuveze emphakathini. Angavota ngendlela afuna ukuvota ngakhona kakuvinjelwa ukuthi abasesibuthweni bavote akuvinjelwa, ukuthi amapolisa avote akuvinjelwa, ukuthi amajaji avote, bonke bayavunyelwa ukuvota. Okungavunyelwayo yikusebenzisa isihlalo sakhe akhankasele ibandla elithile kumbe avimbele ibandla elithile, kodwa yena ngaphakathi entliziyweni yakhe umethanda ukusekela ibandla elithile elithanda ngezizathu alazo. Lokho kuqondile kusemthethweni. Okungavunyelwayo ukuthi abesekuveza lokho athe kuveza njalo abesesenza izinto ezingekho emthethweni ezokukhankasela ibandla elithile kumbe avimbele abanye abathile kumbe avimbele inkululeko yabantu ukuthi bakhethe okhethweni olukhululekileyo.
Kuqondiswa njani kolokho okwethulwe ngusanyana?
Bangaphansi kukacommander in chief ukhona ophethe amabutho elizweni lonke, upresident welizwe. I-constitution yeZimbabwe kwenza kucace kahle ukuthi nguye obafaka ezihlalweni abakuleziyana eziphezulu, nguye ukhomanda, nguye obakontrolayo. Ngakho-ke nxa besephula umthetho kungaphansi kwakhe kuyithi nguye ofanele abone ukuthi imithetho iyalandelwa. Akekho omunye umuntu ongakulungisa khona lokho ngaphandle kwalo abaseva bengaphansi kwakhe, upresident, ngoba uyayazi i-constitution ukuthi ithini. Kumele akukhuze khona lokho kungaze kwenzeka, kungaze kwaqhubeka ukuthi abantu babone umthetho engathi kawokabantu abalandawanawo, ikakhulu laba abasesibuthweni abasesipholiseni. Yibo abantu okukhangelelwe kubo ukuthi bahloniphe umthetho, bavikele umthetho, hayi ukuthi bawephule.
Umnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe okunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association ubexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7 ekobulawayo. Izizalwane zeZimbabwe ezingela maphepha okuhlala lokusebenza kwele South Africa zithi zithwele amagabha avuzayo, ngakho zifisa uhulumende womanyano aziphe amaphepha ukuze ziphile zikhululekile. UThuso Khumalo sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
AbeZimbabwe abangalancwadi ezemthethweni zokuba kwele South Africa bathi bathwele amalahle ekhanda. Bathi ezindleleni nxa besiya emsebenzini kudingeka behambe becatshela amapolisa. Abanye bathi babotshwa umuntu esiya emsebenzini, kuthi nxa ungaswela imali yesivalamlomo uthole umsebenzi usuphelile. Isizalwane seZimbabwe njalo engumkhokheli wenhlanganiso ye-Women Diaspora Association, uNkosazana Vuyani Hlazo, uthi lolu hlupho luzwisa usizi ikakhulu kubo mama.
Umama mabehamba lapha esitradeni kunzima kakhulu ngoba babotshwa, abanye bashiya abantwana abancane ezindlini, abanye baye bengama-breadwinners and kuba nzima masokumele ukuthi baphume. So kufuneka ukuthi bathole i-documentation. So i-immigration department kufanele ukuthi document abantu ngoba abantu masebekhona lapha eSouth Africa. I believe ukuthi i-ministry kabemele ibone ukuthi wonke umuntu documented.
UNkosazana Hlazo uthi umama inhlupho zamaphepha abahlangani lazo emigwaqweni kuphela.
Babe ngaphathanga amaphepha abancediswa mabe siya ku-healthcare sector, especially kakhulu mama abazithweleyo kuba nzima. Uthola ukuthi abanye mabehambile laphana bona batshela ukuthi asikwazi ukunikeza bed record ngoba ulamaphepha kodwa akusiyinto evukelwayo so ziningi inkinga abahlangana lazo and baye bengakwazi lokuthi baye kubani
owesilisa wezimbabwe ongathandanga ukuvezwa igama lakhe uthi ukubakhathaza kakhulu ukuthi selokhu kwethulwa iviyo labancedisa ezokuphepha esabelweni seGauteng ama crime wardens abadume ngokuthi amapanyaza ndawonye lama volunteer abeZimbabwe sebephendulwe umgodi wemale
ukubopha abantu mina personally ngona njengani asikho ukubopha ikubutsotsi ikudingisa ikudizisa abantu nje ukuthi bethole imali but abantu basebenzimeni because every time uthi sidingisara sothola ukudibele bamile ama volunteers namaphoyisa bafuna lezo mali so abanye bayahamba nase police station but within 10 minutes bazase bephumile sefonele umbezi ukuthi andoda hoza lapha ngicela imali engaka nami ngiphu so I think it's a business game yenzwa ngama police
umgcinhlalo wehlanganiswa eZimbabwe Progressive Foundation abayichaza ngokuthi ilwela ukukhululeka ukugcweleyo kweZimbabwe umnumzana Lance Mlelo uthi bakhangelele ukuthi umphathi ntambo omutsha kugada lwendaba zasekhaya umnumzana Leon Scriba abe ngohlukileyo kakhulu ulalo obekhona obengakufihli ukuthi akabathandi abantu beZimbabwe
uminister ozobekwazi ukuthi abantwana baseZimbabwe baze la ngokuhlupheka baze lapha ngokwazi ukuthi labo bazozincedisa baze lapha ngesimo esibaphushayo besuka ezweni lokuzalwa bezokulele lokuhlupheka eli South Africa kuthi laba abantu kade benama permits bathole ama permanent residence kuthi laba abanye laba sibayenzela ukuthi siphushe ukuthi kutholakala indlela yokuthi abantu bathole amaphepha ngokugcweleyo
kusenjalo usikomithi wamapolisa uGeneral Fani Masimula ukhuthaza umphakathi ukuthi abike yonke inkohlakalo enziwa amapolisa.
There are some of our members that we do arrest which are involved in.
Siyazi akhona amapolisa akwenzayo lokhu nxa siyithola imbiko yalezi zenzo siqhuba uphenyo sibabophe sibajezise.
Some areas we arrest our own members that are off track in this regard.
Kodwa ke uMasemula uyaqinisekisa ukuthi kungumsebenzi wamapolisa ukubopha nokusa emthethandaba labo abangalamaphepha ukuba selizweni njalo le yinto abazahlala benza. Ngemele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Kweziphathelane lezemelika umongameli Joe Biden uzahlangana labakhokheli bebandla lakhe elama-Democrats edalele ephalamende kanye labo sibalukhulu bezabelo ntambama namuhla ngesikhathi lisanda inani leziphathamandla zebandla lakhe ezithi kumele adedele umuntu omutsha ozancintisana lomnumzana Donald Trump kukhetho lukamongameli ngoba yena eseluphele. Mnumzana Lloyd Doggett omela isigaba seTexas ePhalamende ube lilunga lamaDemocrats elakuqala ukuphumela egcekeni izolo exwayisa uBiden ukuthi ehle esihlalweni ngoba ekuvezile sobala ukuthi kaselamandla kungxoxompikiswano ayenze lo Trump ngeviki edluleyo. Kodwa yena uthi usalawo amandla okuqhubeka engumongameli okweminye iminyaka emine enganqoba kukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi. Ukuhlaziya ludaba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ucubungulezo umbusazi omnumzana Mthulisi Mathuthu.
Masibhekisisa lolu daba lukaBiden olokuba nguye ophetheyo ngathi ofakwe libandla lakhe ukuthi ancintisane lo Trump. Masikubhekisisa kungani yinto nje ethusayo akuvamanga ukuthi elemelika libe lo mongameli oleminyaka efika kukaBiden. Ngathi sakubona nje ngale mveni kuko kwaba khona Oregon bake bafika sibili iminyaka eminingi ephambili le lo Bush. Kodwa ngathi sesibhekisisa sesifiyele emuva kusukela ngesikhathi sikaClinton kusiya ngapha abaholi ngathi abakhokheli beMelika babeyilaba abangathi baku-middle age kuma-40 something kusiya ku-50 kusiza la ku-Obama ngapha. So uthi yena uBiden abe nguye ophetheyo and le simo ayikiso sona kungathi kuyethusa laba kade bebhekile ngathi le ngxoxo yabelayo loTrump labo babengani bethukile la uTrump bengani wethukile ukuthi athi kuyini okwenzakalayo. Ngakho-ke kuyamangalisa ukuthi iqembu lamademokrats liza kumalaye lize liyefika ekucineni ngandlela bani. Ngakho-ke kuyini okwenzakalayo phakathi ebandleni okwenza ukuthi bazi bane lo muntu osekhulile sesimbonile nje kuye wakhubeka emveni lapha eduzane la ngale ekuqaleni kuyethusa ukuthi nguye ophambili. Ngiyakhumbula nje ngomnyaka bekungu-96 uBob Dole encintisana lo Clinton kukhetho lwamademokrasi. Ukuthi uBob Dole ube ngumuntu omdala bekuyinto nje ngaleso sikhathi ekade sebusaba ne-WhatsApp. Usuzoma umele amademokrasi wona omdala kangaka kanjani. Kodwa nangu uBiden ukhona kathesi, which is almost 30 years after those elections esikhuluma ngayo, close to 30 years.
Alubana umongameli Biden ethe wehla esihlalweni ibandla lakhe ladinga omunye omusha ozancintisana lo Trump. Awuboni yini ukuthi amademocrats engaba esetshaywe yisikhathi lapha ngoba ukhetho lwenziwa nje maduze ngolwesi?
Yeah. Masi kukhangela nje ngathi at face value yebo, hayi kungathi isikhathi sesidliwe ngumangoye. Kodwa kupolitics siyazi ukuthi hayi even nje lo mzuzu kulakho ukuguqula nje ukhetho, ukuguqula umumo, ukuguqula izinto, ukuguqula engathi indlela umuntu abonakala ngakhona. Kungenzeka nje ukuthi wona amademocrats athole nje omunye umuntu ongathi vumbu laphana abuye abe ngomlilo nje amhagaze uTrump angaze aba lethu. Kodwa na hayi eqinisweni masisikhangela nje ulwezu lapha eduzane setsheko kuzokuba nzima ukuthi bathole umuntu ozowenelisa ukuthi ancintise ngalesi isikhathi esilutshwane sesise. Ngoba masikhangele uTrump yena le nto akiyo yona esumsebenzi lo akuwo kathesi wokufuna ukuba ngumongameli futhi yinto nje aqale ukuyiplana wayihlalela phansi mhlazana edliwa nguBiden kumkukhetho oludlulileyo. Every day insuku zonke behlale vele kukhanya ngoba ufuthelene ngaphakathi kwakuthi ubuse nje kweminyaka emine ufuna eminye iminyaka ufuna futhi elinye ithuba lokuthi ubuse. Ngakho-ke lo ozongena manje ma kungenzeka ukuthi uBiden aphume uzoba lobunzima obukhulu, uzobe eqansa intaba enkulu ngoba uTrump uzimisele ule nhlelo zakhe ezineke zokuzama ukuthi aphenduke abe ngumongameli. So kuza kuba nzima.
Umnumzana Mthulisi Mathuthu ucubungela ezombusazwe njalo ingcwethi kwezokwethula kwembiko obexoxa noNtungameli Nkomo weStudio 7 eseBhilitane. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abakwamanye amazwe, namuhla sixoxa loDokotela Dalton Dube osemelika phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship for Young African Leaders osebenzisa inkundla zokuxhumana ebulenjini be-internet ukupha uzulu ulwazi lwezempilakahle.
Sizabe sifunda kwamanye ama-Africans, sifunda la kuma-American citizens mayelana le-leadership, le nto esingazenza ukuthi si-improve ama-community esivela kiyo. Kumnandi kakhulu sendlaleni labo obhuti bami abaningi abe-Zambia, abe-Malawi, abe-Nigeria.
Khangelele ukuthi lifundeni ngalesi sikhathi liphansi kohlelo lolo.
So ku-leadership in civic engagement sizafunda ngokuthi ama-citizens awe-USA ashape njani i-history yawo, yakha njani ilizwe elikhulu njenge-United States, njalo a-affecta njani ukuthi indawo yabo ibe yindawo engcono. Sizahlangana labanye aba-engaged ku-leadership kundawo yona le Delaware, then labo bazasincedisa ukuthi sibe kwazi ukuthi singasolva njani ama-problems esihlangana lawo njengoba singama-leaders avela e-Africa. Abantu bengalandela ku-social media yikho abangathola khona i-experience yonke ngokugcweleyo kubo-Facebook, laku-Instagram, laku-LinkedIn. Bathola lapho kubhale 2024 Mandela Fellows. Sizabe siposta ama-pictures, sizabe siposta into esizifundayo.
Ukhula ubukhangelele ukuthi uzafika kuzinga osifike kilo na?
Mina ngikhulele lokitshini lelo Bhengulawe, ngabe sengisuka ngahlala emganwini lembulu yangakithi. Ngikhula bengingumfana othanda ukudlala nothanda ukuparticipate esikolo kakhulu. Bengivele ngiyile confidence le hope yokuthi nza kwenza kwelinilanga umsebenzi ozancedisa abantu uphathise ukuthi i-community yethu ibe yindawo engcono. Be ngile feeling le drive yokwenza into ezizancedisa wonke umuntu. So bengingani ngiyaku-expect mbijana, but not ukuthi kuzayenzakala ngendlela okuyenzakale ngayo. Impilo ayihambi njengokuthi amaplanethi anjani sometimes, but bengukhangelele kakhulu, benguze enhliziyweni yami ukuthi hayi kulo mlilo ovuthayo ozasincedisa ukuthi siphathise abantu. So I'm very excited ukuthi ngibe ngudokotela, ngiyaphathisa abantu abagulayo, ngiyancedisa abantwana, ama-teenagers, abomama, abobaba, wonke umuntu nje jikelele phathelana mayelana ngezifo ababelazo. Ya, ngiyathaba kakhulu ukuthi sengifike kuzinga esengifike kilo. Ngiyakwazi ukuthi kulo msebenzi omkhulu obuyayo kuzafanele ukuthi ngicontinue ngiyenza engikukwanisayo ukuthi ngi-improve ama communities
eh. Yuphi umbiko ongawuchiyela abanye abatsha abalesifiso sokuthi labo bafike kuleli zinga?
Ngikuthi bebe lama dreams, bephuphe, becabanga izinto ezinkulu. Ngesikhiwa kuthiwa dream big, which means ukuthi bebe le confidence yonke into emhlabeni yakwanisa ukuyenza as long as ufaka i-effort njalo ukhuluma labantu abaku-direction yona leyo ofuna ukuya kiyo.
Udokotela Dalton Dube isizalwane seZimbabwe seMelika phansi kohlelo lwabatsha olwe Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders ubekoxala Studio 7 eseDelaware khonapha eMelika. Ingcwethi kwezomnotho uMnumzana Stevenson Dlamini uthi imali yohlobo lweZimbabwe Gold kumbe ZIG isisetshenziswa ngabantu endaweni ezichiyeneyo loba isilela elizweni. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Asingathi iZig inzima ukutholakala okwakathesi, kodwa indlela esibona kuthengwa ngayo emavinkilini amakhulu sokuphose kube yi-50-50 le-USD. Mhlawumbe okusakhathaza abakhala ngakho abaningi yilokho esingakwi-fungibility yeZig, ukuthi xa leZig uhambe yephiwa i-US dollar directly. Yikho ngathi kusasilela kakhulu, kodwa xa sikhayela ukusetshenziswa kwayo, hhayi ilokhu ikhona. Ilokhu ikhona iya-increase, especially kuma-large retails nakuma-wholesales. Sibona sokuphose kube utshikile obhanqa ukuthenga kusetshenziswa US dollar la kubadinga abasebenzisa iZig.
Ye, kunxa sikhangela isisindo sayo iZig imi njani?
Ayisusele isindo, isindo sayo siqiniswa yikhona ukuthi ayikatholakali, ayikaflood market. Yikho kwenza ilokhu ilesindo sayo. Iphinde futhi le nhlelo ezikhona ezokumake sure ukuthi akula rate engekho emthethweni, nazo futhi ziyayinika isindo sona lesiyana. Ungatholakali kwayo, yikho kwenza iyanelise ukugcina isindo sayo. Ilokhu imile khona phana ku-13.9 siya ku-14, ayikayadluli khonapho. Lokhu iyafakwayo, asikayiboni isiwe isindo.
Ye, kodwa emkambo wensida ungazani iyakhithika khona ngayo?
Ye, emkambo wensida mhlawumbe singakhithika ngenxa yokuthi uvele umkambo wensida usuncipha. Lo la engabe esakwenza kwemkambo wensida kuzabe eza kutshaya ngemali ephezulu, ngoba laye sesabele ukuthi uthathe indlela engamfaka enkingeni lomthetho. Ngakho-ke lokhuyana ukukhithika kwayo so ukutshengisa i-risk yento abayenzayo kunokuthi itshengisele i-demand and supply yayo.
Ye, usiya phambili ubona zani izahlela kanganani emkambo wemali izigile?
Izigi mbona ngani isakhona sibi, ikakhulu i-electronic form yayo mbona ngani isazoba khona, kodwa njengoba kulokuxoxisana ngohlelo lwe-digital currency or i-cryptocurrency, mhlawumbe sesingabukuyela futhi sibe le-new digital form yeZig engasiyo le esiyijayeleyo le eku-electronic system. Sesingabona mhlawumbe sokubuya crypto Zig eyayivele ibuyelelana ngomnyaka ophelileyo engama-Zig tokens. US mbona ngani lawo sengaqala ukuvama nje ukusetshenziswa, kodwa layo mbona isakhona sikile yomkambo wemali esemthethweni.
Kodwa kukhanya ngenzeniabantu lokho beyesaba iZig lapho bayesabani ke?
Mina beyesaba lapha Kipsi ngamangala ukuthi bangabe besabani, ngoba ayikatshengiseli ukuyisindo. Abantu mhlawumbe khonokho kuthi akusela mathuba okuthi uyiguqule iye ku-US dollar okusemthethweni. Silokhu esalindile ukuthi mhlawumbe oyikhokheshi bazaluletha uhlelo lo-Beirut change, kodwa kwakathesi hayi ngaqamba mangukuthi abantu bangabe besaba ngokuba amkeleka kwayo yakhulu njengoba ngishilethe amavinkili namakhulu sibona lokho kuyisamkeleka ayikafiki ye ukuthi memetheke ngendlela esifisa ngayo kodwa ukuyesaba kuyamkela kusasilela mhlawumbe kuma informal economy
yebo
informal economy hayi
kwenza kwini kono kwenza kwini kumele
ukuthi informal economy nene ayikho ku formal banking system izigi singayithola ukuthi isikhathi sineyona itholakala kuma systems wona la asemthethweni esiwajayele ama banking systems kukade informal sector enengi vele kayibhenki informal sector enengi ayiparticipate kuma formal financial systems yikho kuseza ukuthi bangafinyelela ukuthola izigi
umnumzana Stevenson Dlamini ufundisa ekolejini leNational University of Science and Technology ubexoxa ezimele lo Gibbs Dube wa Studio 7 ekobulawayo. Sokwesikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli ve Studio 7 elisithumele yona ngeWhatsApp.
Studio 7 siyacela bakithi ke lisimethe kuwadi 23 Slovela Chief Malisa kulo Sophuku, uhlupheki Brighton Mabulawa moyo. Ungishayamani weklinikhi empinda, ungabhalana ze-FCC. Ngiyabona sezenza umtaka mnangagwa ngoba konke kakwenzayo lapha la masophuku asananzi muntu. Uyadeclare kuko konke njalo umkhulu wesikafu. Siyacela Studio 7 ukusibuzele ukuthi kathi kungani ujaha lo kumbe umtaka mnangagwa yini uhlupheki Brighton Mabulawa moyo. Njalo kusophuku lokwakungena abangamfanelanga lezi yankona ingasiyo nje ukuthi ngaba ngusophuku. Kambe shuwa mntana ivana shuwa siyacela kushuwa Studio 7 sibuze ukuthi arumhlupheki kuyini bukazi lwesaba lendini lesabani sesithele nzima lapha umantu bahola nzima uyantshontsha umumbu abangani bakhe labanye abezani uPF encitha abantu hlupheki moyo
salibona mbasakazi beStudio 7 siyabonga usethulela zinhlelo zenu mina umama umhlali wakoBulawayo into engikhuluma ngayo nansi bengilalele uKhalazani ekhuluma ngamanzi kaflaka wa-10 Ntumbane ukhuluma ngokuzwela abantu kakhulu ngamanzi kodwa uBulawayo ukhansili wakoBulawayo ugijime wavala izimpompi zingelamanzi zinjalo bavalelwa abantu abanzi abantu abalamanzi abantu bavalelwa amanzi shem ukuthi lamhla amanzi ebuya kunzima ukuthi umuntu amanzi awathole sivuzile Khalazani inyembeza kawulayo shem abantu livalile abantu amanzi bavalelwe abantu baphila impilo ebuhlungu kakhulu abalamanzi nanxa sekuyile amanzi bakwazi ukuthi umuntu uzawathatha ngapho uyabe ekhangelwa umakhelwane besikha amanzi izibhorana zisela amanzi abantu bagebhile imithombo abasela amanzi kunzima kokoBulawayo ukhansila kakazuzelelwa abantu
Esilibonge Studio 7 ngendlela elisincedisa ngakhona ukuze siyazi lokufihliweyo siyakubonga konke lokho kodwa ke mina into engikhathazayo ukuthi ngine complaining ngalabo abantu laba abathi bayizana kambe uyezwa umuntu othi ufuna ukuchaya ukhanseli uchayelwane ukhansela kachaywa ufakwa ngabantu ukhitshwa ngabantu so ma kulento e-wrong ungathathi ukuthi wena walwa akula muntu ongalwanga labo mama bana baba besiphekela thina sisempini ngabantu laba balwayo uma babengathiphekeli wawuza kudla ngayo sasingasibo bothubayo sasingabantu esicelayo yonke into sinikezwa ukudla ngendlela e-right not abanye bethu laba babethi befika bethi sisatha nehuku thina sizanga sathi ukuthi sithwala le nkukhu no i-leadership yethu ekababa umqabuko uJoshua Mnyongolo Nkomo onguye owayesikhokela wayesitshela indlela yokuphila the way esasiphila ngakhona we disciplined cadres namanje siloko sihlonitshwa njalo abantu laba abathi bachaya ukhansela bengakhulumi ngokuthi bangamazipra abakhulume bethi bangabahlali not ukuthi ngamazipra they are spoiling our names thank you
labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo landi lakho kusithumela yena imibono unombolo ezithi +1 202 465 0318 Lingakhohlwa liyalandela uhlelo Live Talk namhla sixoxa ngabahlala kwamanye amazwe abadabuke eZimbabwe ngokubhekane labantu abahlala kwele South Africa okulohulumende womanyano. Singake hlukane izihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abakubandla lezalo PF basekela okwethule ngokhokhela ibutho othi ibandla lelizabusa kuze kube phakade. Kodwa abaphikisayo bathi uLieutenant General Anselm Sanyathwe wephule isekelo sombuso weZimbabwe. Bathwala nzima abahlala kwele South Africa okungekho emthethweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lilale.